ekhuluma emhlanganweni oveza izikwelede zelizwe oqoqwe inhlanganiso yeZimbabwe Coalition on Debt and Development. Enye yalezingcwethi uMnumzana Believer Mhlanga uthe isikwelede sikhulu kakhulu njalo kulezinye ezisesitha uhulumende azifihlela uzulu.
Isikwelede seZimbabwe yi-13.4 billion. Lesi sigoqelwa isikwelede ku-IMF la-World Bank, la-African Development Bank, lamanye ama-countries, for example i-France. I-problem or i-cause yeZimbabwe economy to go down i-corruption kakhulu ekhona ku-system within iZimbabwe.
Wengeze ethi ubugwelegwele labo yibo osebengeze isikwelede lesi. Ethi loba ngubani uyazi ukuthi abantu abathile bayaphatheka ekuqileni.
My recommendation eZimbabwe yikuvusa kweemconomy wezi. Ukuvusa kweemconomy kweZimbabwe kuzayo create employment, uphakamise futhi ama-companies aseZimbabwe. So kuzaletha i-contribution ye-tax kakhulu ezayo revive also economy. Also i-separation ye-politics ne-economy management kumele kuthiya. Nxa umuntu eyi-leader kumele alide iZimbabwe, not i-political party. Kumele aphakamise i-economy yeZimbabwe, not i-political party. So kumele kube ne-separation between the two. Or kumele kube ne-political stability. Njengoba kathesi kule mvukela leko lama demonstrations ayenzakalayo, so kungaba le political stability kuzasiza kakhulu i-economy, kuzalethi foreign direct investment, kuzalethi production, kuza create futhi employment.
Obona ngenhlelo enhlanganisweni yeZimcode unkosikazi Noma Ncube uthi uhlupho ikuthi uZulu nguye osebhadala umthelo, kukanti amankampani amele lawo ahlawule aseubalekela.
Abantu kazana yibo abagcina sebebhadale ama-taxes amaningi ayedlula izimali ezibhadalwa ngamankampani. Amankampani ngoba wona ayenelisa ukuthi bethi kabenzanga i-profit bona benze. But umuntu ozisebenzelayo nje imali yakho i-tax ivela ibuye isikhutshiwe. So akula nto ongayenza. Yikho sibona uhulumende collector imali eningi from ama-individuals kodwa ethola enilutshwana from amankampani.
UMnumzana Ngqobani Dube olilunga lebhodi yeZimcode yena ubike ukuba usizi ukuthi wonke umuntu ongakazalwa eZimbabwe uzathi ezalwa eselesikwelede okuyinto elihlazo. Umumo womnotho elizweni umi manzonzo njalo iningi labantu alisebenzi lamankampani amaningi avalwa osekubangele ubuyanga obukhulu ezweni kodwa kulehlekana labantu abaphatheka emisebenzini yokungethembeki eye-corruption abanothe okwedlulisa amalawulo. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingunompumelelo Moyo.